udulo amadonki lwaluvame kakhulu ephumula siyakwazi sonke ukuthi ephumula ukuthi akusemadonkini kodwa ke ngenxa yokuthi laba bantu abasebenzisa amadonki sebe lamakhastoma ezindaweni ezichecheneyo ezigoqela Country Park olobhengulo magwegwe uyafika sibili uzofika khonale le mayadini wo Queen's Park uhlala nezinqola zakhona usiya kibo uNkulumane konke le ngokunjalo ke idonki nxa ke yahamba umango ingachayisa ivuleli khululwe iyazihambela lapho efuna ukuya khona okunye njalo esikuqaphelayo ukuthi idonki kayikhohlwa lapho ke yafika khona so ziyabuyela
abanikazi bobabhemi laba ngobani
abanikazi bamadonki bayazisusa idonki lezo bezigcotshela kwezinye indawo yikho kubangela ukuthi ufice ukuthi imbhida yabantu isidliwe ezinye sezigcwele emgwaqweni ngiyakhumbula impela viki ngiyanjesa nalenye ifile lobhemula extension laphana duzane lesizane turn off esenta yomgwaqo okutshengisela ukuthi yayitshayiwe nje ngesikhathi sekuseni khonokhana ke kubangelwa ukuthi nabamadonki sebezichithikisa abazigcwalise yonke indawo okungasafananda kudala esasikwazi ukuthi hayi ungahlangana nayo kube uphumula kuphela
umthetho wekhansili wona uthini mayelana le nyamazana ezibhodabhodayo edolobheni
amadonki ngomthetho webulawa city council ama-bylaws awo vele kawavunyelwe edolobheni ngoba idolobha asiyondawo yezinyamazana amadonki lawo angananzela kakhulu asuka kulezi zindawo ezisemaphethelweni edolobho ezivalisa o-Methodist o-Robert Sinyoka lezinye izindawo ezigqagqele nje ubulawayo laba abantu abaphila sasemi-urban singathi bakuma-peri-urban areas yibo-ke lapho kuvela khona udubo lolu ngoba bafuyile lezi zifuyo ngakho-ke izifuyo lezi zigcina zichaphela edolobheni phakathi kube sokubangela-ke lolu hlupho esihlangana lalo kathesi
lapha duke singathi umlando ukubani njalo kwenziweni ukuthi udubo lolu lulungiswe
kungumlandu-ke city council lathi zakhamezi ukuthi sincedisane le city council nxa sithe sabona amadonki ezulazule ezigabeni zethu sibafonele bavame ukuwathatha bafaka kuma-housing offices kube sokusithi-ke laba benzele lo cala babuye bazohlawula ukuze bathole amadonki abo ngoba abantu abenza khonoko sibili ngabantu abahlala emaphethelweni edolobha abanye besebenzelwe lo mkhuba wokuthi umuntu awafake endlini khonapha emalokithini amanye nje edolobheni kakhulu sike sezwa into enjalo kubophumula old kubophumula south abanye beberenta befaka amadonki onalawo mbe izindlu lezi ezingaphelanga umuntu afika afaka amadonki akhe ukwenzela ukuthi angamcatsheni nxa sifuna ukuwasebenzisa so kungumkhuba nje osubhahile umkhuba omubi wenza ukuthi idolobho lingahlanzeki njalo idolobho libe yingozi kulaba abatshayelayo ngenxa yokuthi amadonki siyakwazi ukuthi nxa idonki ithe yangena emgwaqweni kunzima ukuthi sisuke kayifana nenkomo ethi ngeziwuthi hambi ngeze umsindo wemoto ibaleki.